at the end of the day, sinenjongo yokuthi sibe sigcina laba abantu abagulayo. So, ukuthi sihlale futhi kakhulu siphandle. Yebo yise, besibona ukuthi laba kumele basikholise basikhalalile abasenzelanga lutho. But kula kuyabe kula kulomuntu ogulayo oleleyo oyabe ufuna usizo. So singathi sina vele khona ukuhamba vele ukuthi siphume emsebenzini. Ayisento esingathi siyayithakazelela. Siyabe sifuna ukuthi sihlale khona every time sincedisa abantu. So singabanika lathi isikhalazo zethu, sibatshengisele ukuthi kunzima sisibili kubi. Then singabona labo berespondile kumbe nibe ngathi bayasilalela, bayalungisa, bayenzani njani. Siyajika futhi litho. Sikhangele lapho umuntu oyabe uthola usizo esiyabe simele simnike, then sesibona ngcono sigijima futhi kanjani siyencedise.
Lithi uhulumende kumele alungisise izikhalazo zenu phakathi kwamaviki amabili alandelayo. Ngaphandle kwalokho lithi lizakhalala njalo umsebenzi. Ikhathesi nxa sikhuluma nje, lingathi kukhona yini uhulumende asekwenzile kumbe inkulumo elizenzayo ziyathembisa yini ukuthi uzalikhweza iholo lenu ngendlela elifunayo?
Uma sikhangela babamthungameli ukuqakatheka komsebenzi wethu, siyabe sibona vele kungela sizathu sokuthi umuntu eyekele uku-acta ma kuyukuthi sokule situation ifuna iyenze something. Ibona ukuthi abomongi labomongikazi lamadokotela kumele besebenze kuhle, behambe emsebenzini, bethole imfanelo zabo. Ambona ukuthi umuntu oright okhwanele engqondweni ekwazi ukuthi laba abantu abazenzeli bona, bayenzela ukuthi besize umphakathi, besize umuntu oyabe suka khatshana khona le madlambuzi esiza maybe sithi khona khona uyempilo. So ma umuntu yena lona ebuya oyabe elethemba lokuthi lapha sengifike endaweni enzathola khona usizo. So siyabona lathi ukuthi naye nalo umuntu okumele elungisise indaba zakhona kuyabe kumele vele laye i-acte masinya ebona ukuthi kuyalunga. So thina singathi siyabe sikhangele ukuqakatheka komsebenzi wethu, then futhi sibe sesikhangelisa ukuthi le nto esizikhulumayo vele into eziyabe singadingi ukuthi singadinga umuntu ukuthi ebuye ezochathisa mbene into ezisegcekeni nje kuphela ezokuthi imali esiholayo ikhwana nje ama-lofesing angu-40. Yethu thina silabantwana kumele sibhadale irenti, kumele senze lokhu lalokhu, kumele sibhadale ama-medical bills. Sinethemba lokuthi khonoko njengoba labo baresponda futhi bavuma ukuthi hayi lapho sibili ya uphambanisekile akuhambanga kuhle, kumele into zakhona zilungisiswe. Siyabe sibona ukuthi vele yinto esegcekeni ukuthi bayakusisisa, kumele bakulungise masinya. Yikho sinike i-2 weeks zonezo ngoba sikhangelele ukuthi sisebenza labantu abadala abafundileyo abalozwelo abalabantwana. So i-2 weeks zonezo ziyabe zibanika i-chance layo zokuthi benjani belungise amaphutha abo.